bekhenge ukuza bayenelisa ukuthi bangaphila okwezinyanga. I-queue yangkhona inkulu kakhulu kayihambi. Abantu baphasalele badinga izimali bayazigwereda kuzihlobo ukuthi ngayo ilanga lesiphi liyatshona sebethengile impahla zokudla, ikakhulu impuphu, o-cooking oil, lesawudo. Manje uhlupho solukhona lapha yikuthi abezitolo labo sebekhweze ama-price abo ezinto. I-cooking oil sikhwele kwamagama emashelfini, indawo ezisekho, impuphu nje sesekhona khonokho, kodwa hhayi abantu bayakhanya ukuthi kusiyaphela. Elalamhlala kusasa nje bayebekhile izitolo ku-empty kungasela lutho. So kuphose kufanane lalokhuyana esasikukho ngo-2008. Lokhu kuyakhanya nje njengoba nangaze ngatsho kuleyana inyanga ukuthi idola ibhondi yeZimbabwe le isifana le-60 cents. Lafana futhi ngayingabuzanga elangeni ibhondi nxa sesikhuluma kweqiniso zifana nje le-50 cents yeZimbabwe. So okuyikuthi ukuthi hayi abantu bezimbabwe bakuthatha kuhlupho olukhulu.
Wona amafutha ezimota ipetroli ke injani?
Ngithe ngisuka nje town kathesi ku-15 avenue loJoshua Mkabuko, ngibone i-queue esuka khona egarajini labo iziyefika kwamanye ama-robot alandelayo. Lokhu kwahle kwakhanya nje ukuthi hhayi sesikolunye uhlupho. Kwezinye indawo bebona nje bethi hhayi kabala fuweli, bebekile nje kuma-fuel tank ukuthi hhayi bebeke ukuthi abantu bengangeni, kutho ukuthi kumbe kungenzeka ukuthi bala ifuweli phansi bamelele ukuthi i-price yefuweli ikhwele. Ngoba into eziningi ezikhwelileyo namhlanje asazi ukuthi kuyozalani, kuyozala nkomoni nje siyaphelelwa yona linyanga. Eziningi zikhwelile ngoba ngithe ngikhuluma nomunye usomabhizinisi omkhulu kakhulu kobulawayo lapha, wathi yena into eyenzakalayo nxa bona besiyathenga izinto phandle kwelizwe, kune-30% abayichajwayo ukuthi idolezana zingene lapha. So nxa bengajwana isiyehlile i-bond note yaba yi-50 cents, kutho ukuthi another 50 cents increase kubo, another 30% increase ezabot i-levy esuka ku-government. So kutho ukuthi wena indleko yabo bengakathini ngama-taxes sokuyi-70%.